asifuni ukwenza ungazanini. Yeye sekwenzeke kathesi, sekwenzeke kathesi, yinto kade siyibona. Ngingakhangela ukuthi khona ngoJanuwari i-basket yethu kade liphezu kuma-600 i-basket lonke esilenza, kodwa ngomeyi kade se izinto sezihambe phansi. Kuvela kuma-600 kade sizafika kuma-400 and something. Lahle liqalisa ukukhwela nje futhi kuma-June, July. Ubona inyama ikhwela, lokhu kukhwela, konke kukhwela ngokumalinyana, ngokungumalinyana, kodwa imalinyana leyana izaba isibe iningi. Sibona ngemanti ngemanti kusisela khona phana uvo-June lo-July sekukhwela. Ungabona abantu sebesenza i-queue ye-fuel. Then ukhangele ukubona ukuthi i-fuel layo ku-international market libonile sifika kuma-80. Kasisisodwa labanye futhi kade bekhweza, kodwa lapha ingakhwela i-fuel futhi ukuthi khona izinto ezitoleni zizakhwela lazo, ngoba ama-economist bathi khona yi-cost pusher, ngoba izinto zethu zihamba ngama-road. So bona sekukhwela lokhu.
Intengo yesinkwa lokusilela kwaso uhamba njani, nkosikazi siyasitema?
Ngiyakwazi ukuthi khona kasikhulisi i-wheat energy lapha. We usually augment le wheat esiyizuzayo phandle, kodwa lapho phandle kuma-Europe kwakulama drought lapha sebekhweza i-wheat yabo. So ingakhwela ukuthi ukuthi khona i-flour izakhwela, yikho labona isinkwa sesikhwela la. Kodwa sikhangelele ukuthi khona ama-grain marketers ukuthi bathini bathini, kumbeni isinkwa sizabuyela idola. Ngiyabona ukuthi abantu bazathaba, kodwa okunye lokhu okukhwele ngiyakwazi ukuthi khona imali yezinto kayimanga nje iyodwa. Kulokunye okwe-economy kuyabe kuyenzeka okusekwenza ukuthi lokhu kuyenze so, lokhu kuyenze so. Ngiyakwazi ukuthi sine-shortage ye-foreign currency, kutho ukuthi abantu abalungisa izinto labo babona kuwomile sebekhweza lokhu lalokhu.
Lisebenza njani lo mnumzana Mthuli Ncube kumphathi intambo kwezemali?
So bese sikhanyelela ukuthi khona lo minista lo mutsha we-finance sizabona ukuthi amalanga alandelayo sebesangani ukuthi khona i-economy yethu iqalise ukulungiseleka. Athi sesikwazi sonke ukuthi khona izinto futhi zenze so lalokhu nalokhu. So yikho esikukhangelelayo lathi abathengi ukuthi izinto lezo abazilungisayo kuzakwenza ukuthi khona sesiphambili impisana, izinto zizakwehla lathi.
Siyabona ukuthi umphathi ntambo wezemali bekhuluma ngokuthi sekumele kube lomthelo we-electronic transaction ukuthi umuntu uyabhadala 2 cents idola linye ngalinye. Lithini ngakhonokho-ke?
Ayilokho labona phela sekutshintshwa. Sina sizaphusha ukuthi kutshintshwe futhi impisana, ngoba i-2 cents ilokhu iningi. Umuntu nje ofanana lathi esizihambelayo sikhangelele ilokhu zeni ikhefu elibuyalo le-Christmas kuyabe kusibomele, ngoba until yakwazi ukuthi khona kade siphusha ukuthi abantu basebenzise ama-swipe cards, amakhadi, ama-electronic payments. Manje ngase sithi sebenzisana ama-electronic payments and then sesifaka ama-taxi yokwenza ukuthi umuntu uyathi ngingahamba lapho sengibhadala, ngihambe laphana sengibhadala, imali yami iyaphela. So thina sibona ukuthi khona le dialogue kuyinto enhle ukuthi sikhulumisane, ukwenzela ukuthi laba abalungisa ama-policy babe bekwazi ukuthi khona singenza so kuzakwenza so. Kodwa sikhangelela ukuthi khona izinto zizathi womi, ngoba izinto kade futhi zingahle.
Kodwa uhulumende
okunye okukhulu okwethu thina njenge-consumer council, sifuna ukuthi umthetho wethu we-Consumer Protection Act ibe khona, ngoba kulolokhu lalokhu okukhona phakathi kwe-Consumer Protection Act okuzasincedisa laphana lalaphana, ukwenzela ukuthi okunye kube kuhle lokho okunye besakulungisa, ukwenzela ukuthi i-consumer angaphongi ukuthi ame phandle laphana umuntu lo lalowana wenze ukufunayo.
Kodwa ke lekhulumisana yini lohulumende ngakhona kho njalo langalokho ukuthi intengo yempahla iyakhuphuka. Sele lakhuluma labo
sizobona. Kakhulu wo asifuni sithenge singazani kade kungekho kokukhuluma. Ukukhuluma lokhu phela kalikhulumi kanye, likhuluma lalaphana lilaphana ukuthi abantu bazwisise ukuthi lokhu kungenza lokhu yikho kuzakwenzeka lokhu. Asifuni ukuthi amapholisi esiwafakayo anti kule lokhu into ethiwa khona unintended impact. Uyabona ukuthi laba abazabe ku-unintended impact ngama-consumer lakudala kade sebewomelwe, kodwa asifuni ukuthi bahle bawomelwe kwakunjalo. At least bafanele ukuthi okunye kube kuhle lokhu kulungiswa, kodwa okukhulu ngokokuthi thina sonke singamaZimbabwe sifuna ukuthi izinto zilungiswe ukuthi sonke sibe le-good life angithi phela. So kuthi ukuthi amalanga alandelayo lama-month alandelayo lokho okukukhulumisayo kuyabe kukukhulu kakhulu, abayithi khona yi-dialogue okwenzela ukuthi khona nxa sesilungisa izinto zangkhona silungise zilungele umuntu wonke, ekumbeni ukuthi abantu bazwisise ukuthi lokhu kuyenzelwani, lokhu kuyenzelwani, kuzalungisani la okwakusasa. Ngoba abantu bangayekela ukuzwisisa yikho okwenza ukuthi khona abantu bangathathi.
Ye, kuzobuya ke i-bond note lapha, siyabona ukuthi selingani isisindo sangkhona sokuyi 1 to 250 nxa sikhangela i-US dollar. Lithini ngakhonokho ke ma?
Mina kanye so economist. Umsebenzi wami omkhulu ngowe-advocacy, ukukhangela ukuthi umuntu uhlala kanjani, yikuphi okuwomileyo. Siyabe sikhangelelela laba abantu abasezinkundleni ukuthi khona ngabe lungisa lezi zinto bazazilungisa njani, ngoba asifuni ukuthi abantu bethuke bekhumbule ukuthi khona sesibuyela kumalanga lana aphelayo. Yise singakufuniyo ngoba umuntu wonke indaba zalaphana aziyenzanga kuhle. Asifuni ukuthi sibuyele khona ngayo. So laba ababelungisa amapholisi bafana ukuthi bananzelele kakuhle khonokhu kwenzela ukuthi abantu bengethuki, ngoba lapha bengethuka yisokozo kuzwa ukuthi khona abantu bayagidima bethenga lokhu lalokhu ngoba kabakwazi ukuthi elakusasa liyabe lifune njani.